Ngesikhathi lo mtsakazi ufike esibhedlela esikhulu seGwanda namuhle ekuseni lapho kufikela khona abaphatheke kakhulu eCasual Department bekuvaliwe kulogulayo eyedwa okubikwa ebanjwe umkhuhlane wesihudo secholera. Izisebenzi zalesi sibhedlela bezilungisa itende lapho ogulayo azabe ehlala khona kanye labanye abangabamba lo mkhuhlane. Obanjwe lo mkhuhlane ngosakhulayo osuka emaphandleni eJugwe duzane ledolobho leGwanda njalo kubikwe besebenza emthoveni esuka koBulawayo ise ekhaya lakibo. Kubikwa ukuthi kazange ayefike eMount Darwin kumbe eTirezi lapho lo mkhuhlane oqhamuke khona kumaviki asanda kwedlula. Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda uAndrew Felix Muza ubikele lo msakazi ukuthi bacabangela ukuthi ogulayo lo mkhuhlane wesihudo sekholera kodwa basazomhlola ngemithina ukuze babe leqiniso.
So far we have received a suspected
okwakathesi silo muntu esicabangela ukuthi angabe elekholera kodwa sisamhlola njalo impumela sizakuba layo ngemva kwamalanga amabili. Sisathumele isihudo sakhe ukuze sibe leqiniso eligcweleyo.
Isibhedlela esikhulu seGwanda kasilayo imithina yokuhlola umkhuhlane wesihudo sekholera njalo lokhu kwenzakala kuphela koBulawayo okulakho kudala kumemetheyo kwalo mkhuhlane lapho kusamelelwe impumela. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi kuyamangalisa ukuthi lesi sibhedlela kasilayo imithina yokuhlola ikholera.
Kuyasethusa lokho ngoba ikholera ngendlela esizwa ngayo umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours, so nxa ama-test ezathatha 48 hours ukuthi hamba azabuye ngesikhathi abuye ama-results angikhona nalo evela koBulawayo athole umuntu sefile. Kuyasimangisa because kule mali eningi kakhulu eyadonethwa ngabantu leyafakwa nguhulumende towards indaba yekholera, then i-provincial hospital yeMathebeng South ibisiswela i-equipment yenaleyo.
Umkhuhlane wesihudo sekholera uqhamuke eHarare kunyanga ezintathu ezedlulileyo lapho wabulala abantu abafika phose amajumi amahlanu ngemva kokuthi uqhamuke njalo kwesibili kunyanga edlulileyo eMount Darwin. Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo lo edolobheni leGwanda kulakho ukuphazamisa amalungiselelo omhlangano weZANU-PF okhangelelwe ukuqala esigodini kuviki ezayo njalo ezinye iziphathamandla labalandeli bebandla leli bazabe behlala kuleli dolobho okungadala ukumemetheka kwalesi sihudo. Kusenjalo uZulu usekhuthazwe ukuba ahlale endaweni ehlanzekileyo ukuze enqabele ukumemetheka kwemikhuhlane. Ekhuluma lapho kusungulwa uhlelo lwe-National Clean Up Campaign unobhala kamasipala weGwanda umnumzana Hlupho Mhlanga ukhuthaze uZulu ukuthi agcine indawo yakhe ihlanzekile.
So khathesi i-clean up or i-cleaning up of i-town, it begins with you and it ends with you, that partnering you to complete the process of cleaning our establishment. Kambe lo phambwe yathi yakho uthe uphuma namhlubuya la ukuthi yekunjani phambwe yathi yakho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko eyethulwe lapho kusungulwa lolu hlelo uveze ukudana ngenani labantu ababulewe ngumkhuhlane wesihudo sekholera lonyaka esithi akusamelanga lo mkhuhlane uqhubekele phambili ubulala abantu. Ngimele iStudio 7 ngisesibhedlela seGwanda ngingu-Albert Ncube.